Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 kawukasuki elizweni lokhu khona emhlabeni njengalokhu ubona kubo-France kubo-Australia endaweni ezihlukahlukeneyo ulokhu uhlasele lalabakade sebevulile sebebuye bavala kuyaveza ukuthi abantu basefanele bathathe wonke amanyathelo okuzivikela ngokuba ingozi isesekhona inkulu njalo kakhulu abantu abaningi basengabalawo lo mkhuhlane usengamemetheka ugcwale ebantwini abaningi kulalabo esilabo khathesi ngakho-ke ingozi isesekhona lokho esikubona kwenzakele kuveza mhlophe ukuthi kusesekude lapho esiya khona
kuleya viki Ncube kufe abantu abangamachumi amane 40 kodwa kule esanda kwedlula kabafikanga kumachumi amabili into esingayijabulela yini leyo kumbe kube inhlanhla nje
ukufa kwabantu abalutshwane kulabe unxa uqathanisa levikile liya elidlule akuguquli ingozi esesekhona phakathi kwabantu akuvezi ukuthi ngabe umkhuhlane ususehla ukubulala abantu kuyenzeka kwelinye iviki ubulala abantu abaningi ngokwedlula kwelinye ubuye ubulale abantu abaningi ngokwedlula kwenye inyanga kanjalo kodwa isibalo siyabe silokhe sisiya phezulu inani liyabe lokhe lisiya phezulu ingozi isesekhona phakathi kwabantu ukufa kusesekhona phakathi kwabantu kuzahluka kana ngezinsuku ukuthi mhlambe abantu bebesifa bengama 100 bengama 40 bengama 30 bengama 20 namhlanje sokusifa 1 akusho ukuthi ingozi ayisekho kusengafa abantu abanengi okwedlula labo abafayo namhlanje
bebekhona abantu ngesikhathi i-coronavirus iqalisa ekade bengathembi ukuthi ikhona mpela lokuthi iyabulala balokhu bekhona yini abantu abanjalo
yebo lokhu bekhona abantu abanjalo kukhona abantu abangakholi ukuthi ilanga lishona entshonalanga liphuma empumalanga abantu abangakwazi ukuthi kule mini lebusuku abalandula yonke into abathi umnyama kusemini imini kusemnyama ngakho kakumangalisa ukuthi bakhona abantu abanjalo bazahlala bekhona kukho konke ungabali nje kuphela ku-COVID-19 kuyo yonke into kukhona abantu abahlala belezinto abangazikholwayo kodwa ke ukufundisa kusamele kubanjwe kusiya phambili yingakho phela nxa ufundisa ukhangela lokho okuthiwa khona i-reasonable person kukhona abantu aba-unreasonable abantu abangacabanga abantu abangasoze bacabanga abantu abangasoze bakwamukela ukuhlakanipha lo mcabango ngakho-ke kumele kuvikelwe kodwa abantu ngokufundisa kusiya phambili ukuthi bazaphela abanjalo asoze kwenzeke bazahlala bekhona kodwa kufundiswe izidumbu ziyabe zisiwa phambi kwabo bathi akula kufa babe bebona umkhuhlane bathi awukho behlala belandula kodwa kakufundiswe kuyiwa phambili.